Sibona izinto ziqhubeka zikhuphuka eZimbabwe. Okunye kokuningi kubangelwa kakhulu yikuswela kwamandla kwemali eZimbabwe, i-RTGS kumbe ethiwa ngama-bond notes, emkambo omnyama ethiwa i-black market. So abantu bonke sebejikile sebesebenzisa imali zakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika. Kanti njalo bese kusiba khona nje lo mkhuhlane okhona eZimbabwe wokuthi osomabhizinisi bayathanda into ethiwa yi-profiteering, ukuthi siyabe sifuna ukuthi senze i-profit eningi nje kakhulu, bese kulokhu kukhuphulwa intengo. Kwesinye isikhathi udinga uswele ukuthi kanti ukudla into lezi zakhuphuka nge-US dollar kuhamba njani, lona i-US dollar lingawanga i-value yalo kwi-international market.
Ye, okunye ke baba Sibanda ngathi ngakhona.
So kubangelwa njalo okunye futhi ngananzela ukuthi nxa sisiya okunyembe mhlawumbe sokusiwa lokuthi lapho esiya khona ekhethweni, so ngani sokule politics phakathi ukuthi abantu kumele impilo zabantu zibe nzima kakhulu. Akuziseki ukuthi kwenziwa yini ukuthi intengo zikhuphuke. Impilo iqhubeka isiba nzima kakhulu, ikakhulu kubantu makhaza, ikakhulu abantu abasebenzela uhulumende abahola imali yabo encane kakhulu, enye yakhona ingama-RTGS ivele ingathengi lutho. Sikhuluma ngabantu abanjengamateacher abathi nxa beholile nje imali yabo ivele isiphelele emoyeni, ngoba izinto zikhuphuke kakhulu intengo yazo, okungazisekiyo ukuthi yindaba. Kodwa ngicabanga ukuthi mina kwenziwa yikuthi sesisiya ekhethweni, so nxa kuyiwa ekhethweni kuba khona ama-maneuvers amaningi. Kanti njalo kube sisiba khona labantu osomabhizinisi abanye nje abangalazwelo, abafuna ukuthi bona banothe kakhulu, bahuquluze okungabe kukhona banothe ngesikhathi esincane. So iluhlupho esilalo. Kodwa ekucineni kwakho konke, abantu makhaza, the ordinary people, yibo abasuka bahlupheke kakhulu. Imali ebazitholayo zingaseneli, kuthi lavele iningi labantu angithi vele kalisebenzi. So bese kusiphisisenza impilo yabantu ebenzima kakhulu kwele Zimbabwe. Kuba nzima kakhulu ukuphila. Uthola ukuthi kuba nzima ukuthi abantu benze nje izinto zihlangane, ungahlanganisa la ma-school fees lento zinjalo. Impilo yabantu iba nzima, sidinga sisweleke ukuthi kanti kwenziwa kuyini. Uhulumende kumele anelise ukuthi athi rein in on abantu osomabhizinisi abakhweza intengo kungalasizathu.